So we see card descend about VOA in the belly.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 17 kwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbond esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuthi zizatholakala ziphila.
Ilande abantu ababili abangabafana abaphakathi emgodini. Ngidabukile kakhulu ngabantu abachimuza ubuhlungu ukufika endaweni leyo.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokwethekelela kwele Indonesia uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele eZimbabwe izikhali zempi.
Uhulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacawangi ngempuso.
Bazonde baganunwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwango obenziwe ngabasekeli beDynamos eBarberfield.
Buzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekeli amanye amaqembu baza kuthini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbond esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuzithola ziphila. Abayisikhombisa laba bawele emgodini odlula amamitha angamakhulu amabili lamachumi amane 240 meters ngemva kokuqamuka kwentambo yomtshina abawusebenzisa lapho bephuma kumbe bengena emgodini. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Intambo yomtshina othwala abayabe bephansi emgodini ibikwa iqhamuke abayisikhombisa laba sebephuma phandle komgodi sebeqede umsebenzi okudale ukuthi bawele emgodini olamanzi. Abahlengi bevumba chipe mine bebephatheke ekukhipheni amanzi ngesikhathi umsakazo weStudio 7 ufika eBucks mine. Umnumzana Philip Chiwaza umqondisi weBucks mine uthi abayehlelwe ingozi babalisa umanager omgodi.
Abantu that were involved in the accident were 7. So far I have about 11 guys from Vumba Chikwe and some of my guys that are working underground.
Unkosikazi Dapiwa Mkombo Nyathi odabuke wange kodwa ehlala eGwanda labantu abakhe ababili abehlelwe ingozi le uthi udabukile emoyeni.
Mina ngifike izolo lapha, lokhu ngifikile kwaizolo. Uyakhulunywa ukuthi hayi kuseduzane bayakhitshwa, asikwazi ukuthi uhamba njani. Singabantu esilinde into esingayazi ukuthi uhamba njani.
Omunye walaba abadideke engqondweni kulandela lo monakalo umnumzana Vusani Mpangeni wesitezi eGwanda North othi ubamncane wakhe ngomunye wabehlelwe ingozi.
So sithe sifika bathembisa ukuthi maybe after 2 or 3 hours kuzabe sebe yenelisile ukuthi baphume. Kodwa lakhathesi lokho ebengakaphumi. So ekade sikuloyisa thina njengemuli ukuthi nxa kuvuma uhulumende nxa eleyinye indlela angasincedisa ngayo ukuthi izihloko zethu lezi eziphansi lezi ziphume ngokuphangisa, then lathi siphumule mbijane emoyeni ngoba lokho esizwa ubuhlungu.
Umnumzana Eliakim Dube ngumuntu wabagijime wafika esizwa ngalo monakalo laye uthi ngabe uhulumende angenela lezi zimbamgodi zikhitshwa ngokuphangisa.
Thina lathi nje abadala besikhangelela ukuthi kungaba loncedo mhlawumbe uhulumende nxa ile ndlela angazenza aphathishe ngoba akusiphathi khonokho ukuthi okwenzakaleyo kuphinde ukuthi nxa sionakele aphinde ahlale isikhathi eside ephakathi kwamanzi uyawonakala. Kungayenza futhi ukuthi lanxa kwesinye isikhathi seyo-identify abantu sibe phandle kungabe kusabonakala kuhle ukuthi lo ngubani ngoba abantu bayisuke konakele.
Iningi labantu kakhulu abasakhulayo eziqintini ezivalisa iGwanda insiza lasemadobo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Lokhu sekudala ukuthi abanye behlelwe zingozi lapho besemsebenzini ngoba bengena lasemgodini emdala, kodwa abanye abanini bemgodi le ngabangalandeli umthetho lokulondoloza izisebenzi lapho zisemsebenzini okudala ukuthi zivelele izingozi ezinjengalezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBucks Mine Colimbon nguAlbert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokwethekelela ele Indonesia ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele ele Zimbabwe izikhali zempi. Lokhu kwaziswe liphephandaba likahulumende wele Indonesia izolo elithiwa Antara. Leli phephandaba liveze ukuthi inkulumo lezi zizaphatha njalo indlela zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezenotho lakwezempila kahle. UChiwenga wayengumholi webutho ufike esigodlweni iJakarta ngesonto elanda umhlangano wensuku ezimbili ophathelane lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, kodwa ubikwa ezaqeda iviki kulelo lizwe. Izijeziso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngelemelika lomanyano we-European Union azivumeli ukuthi amazwe athengisele iZimbabwe izikhali. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yikho okukhangeleleyo ikakhulu ngokulumeni wethu. Ukulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacawangi ngempucuko. Kawusozuthole enkulumweni zabo kumbeni bahambe ngaphandle bedinga ukuthi kuyini abangakwenza okungathuthukisa ilizwe. Yikho ubona lalo baba ophetheyo ehlangane nabantwana abancane ubebatshela ngokuthi kabafunde khona bezabakwazi ukubebe ngama-scientist belungisa izikhathi. So sililizwe elihlezi licabanga ngokubulala abanye abantu. Yikho lezi ganye zonke zigcine lilizwe leli sinabantu abangaqondanga. So kakwethusi khonokho akwenzayo yena ugovernor.
Kodwa omunye Fuzwayo engathi akula lutho olubi ukuthi iZimbabwe ithenge izikhali ngoba wonke amazwe ayazidinga nje izikhali zokuthi azifikele.
Kodwa elethi lize ungakhangela kusukela ngo-1980 kuze kufike usuku lwanamhlanje. Akukho ngisho le nto eyodwa etshengisa ukuthi singahlaselwa ngesinye isizwe. Kodwa izikhali zidingelwa ukuhlasela abantu izizalwane zakuleli lizwe. Kumnyaka ozayo ungakhohlwa silokhethu. Uma ulalele into yona leyo namhlanje umoda ukhangele sinamasa uyatsho ukuthi ilizwe leli lingathatha i-opposition kuzabalela. So ngabantu kubo daily bahlala becabanga ukuthi umbuso akuzange ubaphunyuke ngoba bezasebenzisa ibutho. Yikho behlala becabanga ukuthi ngizikhathi.
Amazwi kaChinamasa okhuluma ngawo sesike sawezwa evelela ngakuhlangothi lweZANU-PF kanye labanye abakubutho. Kodwa ubona kungenzeka lokho ingavuka impi ngoba kunqobe abamabandla aphikisayo yini kumbe bayethusela nje?
Okuliqiniso ukuthi bayethusela. Okuliqiniso ukuthi bayethusela ngoba bayesaba ukulahlekelwa ngombuso. Yikho behlala bekhuthaza abantu ukuthi bazabadubula. Kodwa khonokho nanko phela baleza izandla zabo zigcwele igazi. Ngakhumbula baqede abantu ngombhuqazo. Akufuzanga kube uhlupho ukuthi umhlaba ubuyele abantu bekhuluma into exhwalileyo ngoba ine-constitutional democracy le-monitoring of ukuthi ngabe isadaki yayenza le-AU, le-UN. Abantu beZimbabwe balelungelo lokukhetha ingabe ngobani. Kodwa ukuthi labo izithi izichwiwi lezi khulume kanje umhlaba uthule ukuthi abantu beZimbabwe bahlezi bengabantu abahlukuluzwayo daily benganikwa thuba lokuthi bekhethe umuntu ababona ngani kufanele ebakhokhele. Umhlaba bekufuza ukuthi inkulumo yona leyo ise ibe ngeyi abayikhondemayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela amalungelo oluntu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ngalolu daba.
Thank you.
bazonde baganinwa abo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwa ngabasekeli beDynamos eBarberfield. Abalandeli balumdlalo bathi iqembu leDynamos yilo kade limele limiswe ukudlala umdlalo wesikhatshana hatshi amaqembu wonke esibanga sePSL ilizwe jikelele. Sixoxe lomlandeli weqembu leHighlanders u-Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho Chris akubuzwa ngokuthi amaphoyisa awenzangile ukuzeni imfanelo vele abayenzanga imfanelo. Uyakhumbula kule ayiviki besisezishabane ngalo amapolisa, instead of protecting us umthetho wefifuthi ama-supporters away team yawafanele aprotectwe, but bathima up nama-supporters e-Platinum FC basitshaya abanye babasesibhedlela abanye bashota izolo because ngabantu be-Dynamos ngabantu babo ngobhuti babo abasuke eHarare bebebhekile nje beyeka ama-players ama-supporters e-Dynamos evandalize edilize igate lebhola. So kuyasimangaza ngoba ingabe yithi ama-supporters e-Highlanders ngabe kukhulunywa ngumuntu wonke gwale eHarare, but because wenziwa ama-supporters e-Dynamos kuthulile nje kuthulile. Amapolisa abemile bebabhekile bevandalize igate la. So abenzanga umfanelo amapolisa ezimbabhale tribalism basizonda vele akubuzwa lokho Chris.
Lo ke ngumlandeli weqembu leHighlanders u-Abel Khumalo. Siphinde saxoxa lucubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe, saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani isehlakalo sokumiswa kwemidlalo yenguqu lokhu.
Sinqumo lesi yesePSL ngithemba basenze bezama ukubana bekhangelisise ukubana inkinga ingabe ingaphi eyenza ukubana kube lobudlangudlangu emdlalweni wenguqu. Siyazi ukubana phambilini baningi abantu ade bekhala ngokubana onompembe bayaphazamisa, njalo yikho okwenza ukubana abasekeli becine sebesenza lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni. Mhlawumbe yikho okwenze ukubana bethi kumiwe ukuze behle behlolisise hatshi ubudlwangudlwangu kuphela kodwa langendlela onompembe akade betshaya ngayo bephatha ngawo umdlalo wenguqu. Kodwa ke sizananzelela ukubana kuzatshaya kakhulu amanye amaqembu akade engekho lapha enkundleni yeBarberfield Stadium kusenzakala lokhu. Njalo sizananzelela ukubana lo nyaka nje amaqembu onalawo mabili iHighlanders leDynamos phambilini iDynamos ibuyile izodlala leBulawayo Chiefs kobulawayo eBarberfield. Sabona njalo abasekeli babo bekwenza bona lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni kwazokuthi lalo iqembu leHighlanders lithe lisemandaba ezishabane. Sibonile abasekeli babo njalo bengena enkundleni ngemva kokubana iFC Platinum isinikwe umbekwa. Kodwa ke laphana kwaba kubi ngoba sabona amapolisa esejika lentuthu leyi tear gas.
Manje ngokubona kwakho inyathelo lona leli lizaphathisa ngani? Kuza kuba ngcono yini nxa lapho sokuthiwa umdlalo uqhubekele phambili?
Kunzima ke ngoba kuyinto engathi ibihlasela kakhulu amaqembu lawo mabili iHighlanders leDynamos. Kodwa ke sokuza kuthi kutshaye lamanye amaqembu akhona kuPSL. Ekutshayeni amaqembu lawa siyananzelela ukubana amanye amaqembu lawa asekelwa ngamakhampani amakhulu. Amakhampani amakhulu asikwazi ukuthi azacabangani ngemva kokubana iPSL sibuye lesinqumo lesi. iPSL yona ingabe ikhangele ukubana laba sekela ilig ama-sponsors izame ukubavikela ekutheni igama labo lingaphambaniseki. Kodwa kuza kuthi ngokuya phambili ngokubona kwami kungaba lengozi yokubana ugcine sokuphazamisa ngitsho lalawa amakhampani amakhulu asekela amanye amaqembu kuyona le iligi ye-PSL. Ngoba umbuzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini ngayo leyi iligi ye-PSL. Okumele nje bekunazelele kuhle ngoba bathi bazakhulumisana labantu, bakhulumisane labantu abakulo mdlalo wenguqu. Kodwa okukhulu kakhulu yilokho abakuthi ngesilungu professionalism. Ubona nje iligi yethu ayikabi very professional.
Umuzi wethu Hadebe ngocubungula ezemidlalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Yabo. Uma manje ngikhangela ukuphuma izivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usefake umthetho ozakwenza ukudla kungazabhadalelwa umthelo wokungena elizweni ijuti nxa kuthengwe phandle kwelizwe. Lokhu kudla kubalisa irayisi, amafutha okupheka, impuphu, isepha yokugeza leyokuwatsha lokunye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe, uRobert Jr. usesibhedlela kwele Singapore lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wamaphaphu. UJr. ubikwa ebulawa ngumkhuhlane othiwa pneumothorax obangelwa yikubhema kakhulu, ukutshaywa isifuba, ukuthatha izidakamizwa lokunye okunenginengi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyakhulumisa bonke abalaleli beStudio 7 abasisakazela indaba ezimnandi. Ngikhulumise labo bonke abayilalelayo futhi. Kake ngilethe kahle kahle umbono lo. Umbono enzama ukuletha lapha nangu zonke bonke abalaleli abo bonke abasakazi besincedisi. Mbone ngani kakhulu izitemo zethu ezithi mina ngilindebele, mina ngishona, mina ngikwini ziyasilimaza, zisibisele emuva. Ziyasilimaza. Ngumfundisi esontweni. IBhayibheli iqukula abakholwayo lalenhliziyo yodwa lomoya wodwa. Kwangala muntu oswelayo babebuthelela kube ndawonye. Lathi imbono yethu le yonke singayibuthelwe ndawonye, silakunqobisitha, silakusinqobisitha. Kodwa ezilongonxa sehlukene, abanye bethi ngokabani, abanye bethi ngokabani, abantu ngokabani, isitha lokusinaba sisiya phambili iminyaka luyihamba. Abantu bethu bazafele kudeni bese hluke kubuye ekhaya. Ngake zamini ukususana isitha, singasusa isitha abantwana bephenduke kubuye ekhaya bezogcina abazali. Kambonge khona lapho ngimfuna ukuba mude ngenkulumo, ngimundebelo okhulumayo.
Salibonani bantu bakwa Studio 7, njani okhulumayo umpolisi Mathani apha eVictoria. Mina nginodaba iwane esemfunwe ngidifisile kona omunye lo adekhala ukuthi abantu mabayekele indaba yobandlululo umqondisi wenze i-tribalism sibambane namashona. Uyakwazi ukuthi indaba enzima kanjani nale ngoba into le yehlula okhokho bethu. What more thina soyikhona kanjani ngoba kwabona lawa mashona abakwazi ukuthi bona babe babambane lathi. Kumanje bona into abayaziyo ukufuquluza ukuphela into zemathebheleleni besiya kibo. Manje athese esikolweni kukhulunywa isishona, e-40 stage kukhulunywa isishona, ezibhedlela kukhulunywa isishona. So wena-ke ma ungasazi isishona leso ma usiyadinga usizo endaweni ezinjalo awukwazi ukusizakala. Le mashopu uthola ukhishi yabakhona ngamashona kodwa uzuzuza umuntu esithi hey mandebela sibambane namashona. It's useless le nto le ayikhulumayo lona. Hayi vela ihlangane le nto le. Mina vele nizaqhubeka nosithi phambili ngomkhondisi inhle into ayenzayo lotsha. Uyakwazi ukulela amalungelo amadebeleni, uyakwazi ukumela isizwe sakini. Hayi lo msangano lo otshiwo ukuthi sehlangana nabantu besishoneni bona bayasithanda yini okokuqala na? Ngiyabona
ubukhokheli bukhona komthwakazi. Ubukhokheli silamadoda anesivini, silamadoda aqinileyo, silamadoda azimiseleyo komthwakazi. Siyabubona silobukhokheli be-MRP, silobukhokheli be-MLF, silobukhokheli lapana bezaphu, yibukhokheli bonke obubukekayo, silobukhokheli bobukhosi, silobukhokheli besilo. Kodwa konke lokhu sikunanzelele kuvuka ubukhokheli khokheli obuningi ngemva kokuthi silo sivizele abantu e-showground. Sikhuluma ngento yinye, sikhuluma ngezwi lokukhulula umthwakazi ukubana umthwakazi mawuzimele wodwa. Sivuselela into ebizele ikhona, asehlukanisi bantu bakithi, likuzwisiseni lingizweni kahle. Akwehlukaniswa kodwa kuvuselelwa into ebizi eyayivele ikhona. Sivuselela ubukhosi bethu, sivuselela ubuzwe bethu. Kodwa ke kukhona abanye abayithatha ngenye indlela. Asikusoli lokuyana, yimbono yabantu. Kodwa ke engikuthoyo yikuthi ofisayo nofunayo ukuvusa umthwakazi angeke ubuvuse, uvuse isizwe ngaphansi kobuholi bobucindezelo. Lingizwe kahle khonapho. Siyacela libonisane, sicela ukubumbana lokuzwanana lokubona ngaso linye sikomthwakazi. Phakamiseni ubu ukukhokheli bethu sivuse nini umthwakazi sizimele ukudelelana okukhulu kangaka libona sidelelwa kangaka yilaba abantu yingoba basinanzelela ukuthi thina sodwa kasizwani kasila kubumbana uma singayilungisisa yona leyo ndaba ngakho ke siyakhuluma sisatho futhi lamanje ukuthi vuka mthwakazi vuka omunye ucabanga ukusifisa yena le muli yakhe kodwa thina sidinga ukukhulula umthwakazi sidinga ikusasa imthwakazi enhle ebukekayo
salubonani salubonani kustudio 7 okhuluma uJoseph Moyo endaweni yasenkayi kosikhokho ngajabula le audio ma ingafuna siyacela ukuthi abantu bezanu PF izithembiso zabo ukuba ziyaphumelela kuze ngikhumbule befika kithi besithembisa ukuthi bazosigebhela idamu endaweni yaselugamba lamanje akukagejwa kodwa kwaphekhwa baqeda bahamba sabavotela bahamba babe siyahola imali yarare lamanje akulalutho at least kuba ngcono umuntu uma engakuthembisa ukugebhela idamu mayehlulekile ukuphandela umthombo kuba ngcono manje bona kulalutho abalwenzayo siyacela ukuthi abangathembisa abantu into abangeke bayenze uma bengasela lutho abazehlele njengokuthula bahamba ngajabula le audio may ingafunda
sanibonani basadlula kastudio 7 labalaleli mina ngiyaphila mina uJoshua Ncube ngokuhlanganisa eSouth Africa kwamanje mina ngiyadana ngegovernment yeZANU-PF kaMnangagwa sithe sithi sifaka ilitshe lezikhumbuzo zabantu bakithi abafayo ngesiko lethu lazwakala selibhonjiwe wazwakala yena kaGovernment kaMnangagwa ekhuluma ngokuthi litshe lilafakwa okungekho emthethweni angazi ukuthi kanti isiko lethu yena uyalazi yini uma sifaka ilitshe lezikhumbuzo sokukhumbula abantu bakithi abafayo esingalicela kuye namhlanje nangu sengenele ibhakani elamasiko ethu afanekise ebhakanini lelo elikaJoshua airport esengayakuthi yena uyalikhupha walikhupha idikalikho emthethweni ngesiko lethu elifanekiswe laphana esiyasifakela iqude lakhe inyoni le eyenza ingani kuthiwa yinyoni nefaka iqude so sibe sicela ukuthi nakake sixolele siyakwazi ukuthi asifuni wasitshengisela ngegugurawundi kathi selokhu esitshengisela ngokufuna ukusidilizela amasiko ethu engawazi lathi kunje nje awakho amasiko asiwacontroli asiwazi ngayiwaqhuba sokekezama ukuyekela into eyabifanekiswe ngesiko lethu lathi sifundise abantwabethu ngesiko lethu belibhekile ukuthi kwakuminjani kuminjani kake zama ukuyekela kakhiphe inkukhu yakhe leseyifakile lapho asiyifuni
sarubonani sarubonani studio 7 linjani siyajabula ukusizwisa inyuzi ezimnandi ezizwakalayo ezisitshela amaqiniso okunye esikucelayo lapha besicela kungabi lenhlamba kungabi lenhlamba studio 7 lingathatha ama-audio lale nhlamba inhlamba yesingayifuniki lapha sifake imibono boni singalungisa njani isizwe sakithi ilizwe lethu ye ukuthukana ukuthukana especially abantu bakamqondisi abantu bakamqondisi bayathukana lapha silungisa ilizwe lakithi lapha and sipheke izandla yisho isithu ofanele sisikhiphe lapha yisho isithu ofanele sibonisane ngaso but yena umqondisi abantu bakhe engathuki uChamisa ukuthaba uChamisa yena kamthuku siyakucela kulokho
Kathesi la promisa abantu izilali ama collaborators and the like but that is not a favor that is the right that is the very wa kumele very imali bese abantu bazithi long very because that is constitutional so kwabo lokho ukuthi bazama ukukampaign ayilokho lalokho hayi akusebenzi lokho ukuthi laba abantu abaningi vele kungathi bayizidundu ngoba kwabo lokho votela izalo izalo akathesi since 42 years back kubona abantu bakhona vele kumele kulala abantu besezayo hayi madoda amahlaba ezilaselini manje
ngithanda ukubingelela kubasakazi bestudio 7 kunye nabalaleli nginibonge ngomsebenzi omuhle basakazi bestudio 7 elisenzalwa nomihla lamalanga ngoba ziyajabulisa ziyathokozisa iindaba zenu ngalokho ke sinokukhathazeka ngelizwe lasezimbabwe elilokhe nje ligugudeka kancane kancane ngohulumende kaMnangagwa kanti nje ngabe uyaxola phela uhulumende kaMnangagwa masehlulekile avele aphume esihlalweni ngoba namanje sizokukhwezwa iy'ndleko nje emabhenki kuyo yonke indawo kusakweletiswa asakwazi ukuthi kahle kahle khona kwenzakalani mhlawumbe yikwehluleka vele ahlehle nje kungena abakwaziyo eish ngoba phela namanje mawuthi singaphandle kwelizwe sibalekele lolo dubo siyathi ngokuthi uzama ukuthi uthumele imali bakutshele lokhu lalokhuyana ukubana sobe indleko sokumele izikhwele awuba kanjani ba sophephela phi thina
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Ukwezemelika amabutho akwele Ukraine abecatshe phansi kwenkampani yensimbi e-Azovstal aze akhutshwa kodwa aya ezandleni zamabutho akwele Russia. Amabutho la angamakhulu amabili namachumi ayisithupha 260 abecatshe kwinkampani le okwenyanga aphose ezintathu elwisana lamabutho akwele Russia aphosele amabhomba kodwa ehluleka ukubafinyelela emlindini owakhiwe ngensimbi. Umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ubikwa evumelane lele Russia ukuthi bawakhulule amabutho akwele Ukraine ukuze amabutho akwele Russia asezandleni zakwele Ukraine lawo akhululwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi impi ye-Ukraine le-Russia uyibona njani.
Impi eye-Ukraine ubuhlungu kangakanani ngoba mina okubuhlungu kimi ukuthi uPutin wathesethusile ukuthi uzathakha iUkraine. Bama abani amazwe amaningi ingani ukuthiwa mhla uPutin attack Ukraine, there's something big that they are going to do. So impi ye-Ukraine okubuhlungu ngayo ukuthi bayadiliza bacacada njengoba ubona ama-buildings evuke edilekile. Nxa ingaqhubeka izime njenge-Afghanistan because uPutin kalwi labantu amasoja ulwa nama-civilians and uchaya ama-civilians. Nxa umuntu ezadiliza isikolo adiliza izibhedlela abantu aba-innocent edilize i-apartment ekwazi ukuthi nansani apartment building lapha kuhlala abantu. Mna mbona ngani ukuthi lokuhlanya obunye obukhona okumele ukuthi amazwe ngayo kuthiwa bayathatha inyathele.
Manje ungasitshela ukuthi lokhu kukukhumbuzani?
Kungikhumbuza ukuthi indlela amazwe abaphatha ngayo abantu ababhonjwayo has not changed. Ngesikhathi sempi uSmith ebomba eZambia laseMozambique babekhankasa bakhale bakhondeme bathreaten uSmith but bengenzanga lutho. This is the same old story that I see e-Ukraine. Kufa abantwana lesizalukazi, innocent people. Bayakhankasa bayakhuluma kuphela bayabaphizikhali. The same old story wokusenzakala ngesikhathi sempi. Omunye wayefuna wayesiphi uSmith izikhali abanye besiphi izipuri abanye besiphi izandla. But innocent people dying, that's the painful part in MPA in Ukraine. And the angiboni ukuthi izaphela masinyane. Ingaphela masinyane uPutin uzabefunile ukuthi aphumule hamba ekhokha umoya. Kodwa ngenxa yokusebonela ukuthi amazwe laba bamthreatenayo ukuthi akuchayi Ukraine uzabona. They have not done anything. They didn't do anything kuqala. Uyaphinda futhi lamhla because akula muntu omchallengeayo kumbe la kwelilangathi evuka athola okunye kwi-building kwake kufotoyela. Angazi, it's just sad. Angazi ukuthi kuzaphela nini but ambona ukuthi ingaba njengeye-Afghanistan. I-Afghanistan phela yayigorilla warfare yana kwakulamalwe cacha. Lapha akula muntu olwecatshela omunye bayabhombana nje bekhangelene. Impi engelabulwa okungelamalwe cacha khona njengabo-Afghanistan kayithatha isikhathi eside. Bayabhomba nje njengakhona khona babekwenza kubo Syria kuphele. But ungakhangela impi ezinjengezabo Yemen labo Afghanistan kulamalwe cacha ahambe siya trainer ayiphendwa yazokulwa buyele omunye umntwana akhule khona phakathi abuyela ayebalisoja. Le imbona ngani izaphela masinyane uPutin nxa esesuthisekile emoyeni wakhe ukuthi usebhidlize wanele.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubakwethu isikhathi asavume ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColenbourne esigabeni seMatabeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwo Wenga ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakwele Indonesia ngokuthengiselwa izikhali zempi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.